Okwenzakala eZimbabwe masikhangelalane lokhetho oluzayo oluka 2023 akusimangalisi akusasimangalisi thina ngoba sekuyinjwayelo imodus esingathi modus operandi eZANU PF ikuhlukuluza iopposition lokubopha abantu ibavalele ukwenzela ukuthi ithreatene umphakathi into esivame kakhulu ngoba udlame iyo indlela iZANU PF eoperator ngayo. So ukubotshwa kukangaruvume lokubotshwa kaJob Skhala akusasimangalisi thina ngoba iZANU PF ivele injalo umthetho wayo maso kusiya ekhethweni kulodlame sabona even ngo-2008 izidliwe laphana iZANU iMDC uMorgan Tsvangirai azawine ukuba ngupresident sabona udlame oluserious kakhulu kuranoff liyana olwayenza ukuthi uMorgan Tsvangirai agcinise sithi yena cha angeke azaye e-state house phezu kwezidumbu zabantu ngangcono angasacontest. So yi-modus operandi yeZANU ikuthi ihlukumeze abantu iconfuse abantu abantu bavote bethukile besesaba ukubotshwa besesaba ukutshaywa zonke izinto ezifana lalezo. Yindlela iZANU PF emaintaina ngayo ipower, indlela eriga ngayo lama-elections.
Manje ngokubona kwakho uhulumende kesabi na ukuthi amazwe angentshonalanga nxa ikhangele ukuthi kwenzakalani eZimbabwe ayaqhubeka esiba lesandla esilukhuni lama-sanctions esale elokhu ekhona ibandla leZANU PF kungani lingakunanzeleli khonokho?
Into abantu abaningi abakithi abangayinanzeleliyo ikuthi iZANU PF yiyona engingathi mina i-biggest advocate eyama-sanctions. iZANU PF i-survivor i-leadership yabo i-survivor kahle ukuthi batshontshe kahle umnotho welizwe makula ama-sanctions ngoba ama-sanctions la angakhitshwa kuzoba le transparency le accountability njalo abantu beZANU abakufuni khona lokho. So siyakubona ukwenza kwabo lokhu bakwenza ngamasibomo besazi ukuthi ama-sanctions azogcizelelwa and abe khona ngoba yiyo vele i-end result abayifunayo. Bafuna ukuthi ama-sanctions angakhitshwa ukwenzela ukuthi bavike ngawo mabetshontsha. Sizwile sibonile nge-gold mafia e-program leyenziwe yi-Al Jazeera ukuthi i-leadership including yena umongameli uMnangagwa ngokwakhe yibo ababhizi beluta igolide belithengisa underground eDubai. So into ezifana lalezo ama-sanctions angakhishwa angeke basakwanisa ukukwenza khonokho ngoba bayabe sekulamehlo amaningi abonayo i-production ezomnotho lama-minerals ukuthi aphuma kanjani elizweni and ibona njengoba inhloso yabo kuyikutshontsha lama-minerals angeke bayivumele ukuthi ama-sanctions akhitshwe. So kumele bayenze abakwenzayo kwenzela ukuthi ama-sanctions ahlale khona. Ukubotshwa lokhu okwenziwayo lokuhlukunyezwa kwabantu lokuriga ama-elections ngikwenzela ukuthi ama-sanctions abe khona ngoba yinto abayifunayo.